manje nje ngibhizi ngegroupu yabantu abangama developers, software developers, esibhizi sifoka, kuthiwa yikufoka manje senza kuthiwa yi-Linux i-distribution lapho esiyenza khona i-operating system ezabibhalwe ngesiNdebele nje kuphela kuyela mabali esikhiwa kube yukuthi nama-apps sizame ukukhuthaza abantu ababhala ama-apps ukuthi babhale ngesiNdebele kube yukuthi ngathi uma kusiya kutechnology in-future into zonezi esezikhona artificial intelligence ngezinye izinto esifuna ukuzi-incorporate-a zibe zisekulumini lwethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadevelopa abantu abadevelophe ngolimi lwabanye ezinye izizwa zikwenzi khonoku akukho nzima kakhulu kakhulu ukuthi nathi sizilondoloze kodwa lokhu sihamba ne-technology sinebutho laphana esinenjongo ngoba inkosi yathi amabutho kawakhulu esamaningi so senza izinto eziningi kodwa sibe busy ngazo ukuthi ezintweni zonke lezi ezenzakalayo kulondolozwe usiwo ngamafitshane sengingakuthi kwenziwa yikuthanda isizwe isizwe sakithi esakomthwakazi yikho nje okufuphayo akwenziwa mhlawumbe inzuzo yemali ngoba kayikho kuningi impela okufuna ukwenziwa busy nje kumanje ngamthunzilikazi memorial lectures nokudabuka kwaso usizwe ukuthi sadabuka njani sathiwa njani isizwe inkosi yasakha saba nama-institutions asaphila namanje zalondoloza injini nama-cultures akamthwakazi ahlukeneyo phela abathwakazi ama-cultures abo nama-languages abo ahlukene kodwa lokho ku-inter
ubona ingani liza luqeda nini njalo luzasebenza ngempela
uhlelo lolana lugijimini ngendlela esifisa ngayo luyanida a lot of funds luyanida a lot of commitment currently we are just doing it more as a language translation but kuyanideka ukuthi kube le much more involvement yabantu abaningi kakhulu abantu abangabe bekahle lapha ezikhwameni ukwenzela ukuthi kube lento e-holistic ingabi half yesiNdebele or ezinye zezindimi zamthwakazi ngapha at the same time isikhiwa besifisa ukuthi ngabe nje phakathi nje umuntu kengena ma efuna ukwenza izinto zakhe ngesiqhalanga efuna ukuzenza ngesitonga efuna ukuzenza ngesixhosa efuna ukuzenza ngesijawunda akuthole konke kukhona kuphana kokuwethewe so our first step kuyabe ukuthi senze lokhu i-operating system so ibhaleke kuyonke into ngolimi lwesiNdebele that will be the first stage amanye ama-stages later we are then expecting ukuthi ezindimi zi-integrated but at the same time kuyadingeka ukuthi sithole labantu abasha abafisa ukubhala ama-app ngoba lena i-operating system sesifisa labantu abayabhala i-app yakhe eqondane lokwesizwe kumbe iqondana nokutracker iy'nkomo zakho kodwa kubhale ngesiNdebele kumbe iqondana lokufunda izichaza amazwi zibe khona phakathi khonaphana izingwalo zibe khona kwaphana into ezihlukahlukeneyo it's a huge project that should be done with the thought process ethi yona into le izoyenziwa ngabantu ababantu abethu senza ngoba manje bengasica lathi sesaba-prepare-la kuma-large language models for example ku-artificial intelligence machine learning esiNdebele bayofika nabo bazithole bele-chance into embi ezoyenzeka ma singakwenzanga lokho yukuthi ezinye izizwe zibhizi ziyagijima kwaphana kulwana ilayini yona lana zigijima zicupha i-information yonke yezizwe zonke ngoba the future is the information age means onguyo le information lokwazi ukudlala ngayo into zabo-data science nguyo umuntu ozosala engumuntu emhlabeni ne-economy izokhontrolwa ngumuntu onjalo ko-ke thina singathi thina okwethu ukufida ama-systems abo-America abo-China isinto yithi esibatolikelayo ukuthi into yethu sine uthole ukuthi yithi esichazayo lokuthi uviwe ukuyini kwenziwani ma ulima kwenziwani ehlobo kwenziwani kuyahamba bona bayakutranslate bayakucommoditize bakhula kuma-economies abo bayaqhubeka futhi besicontrola ukuthi thina what do we ingest ngoba bazosinika bona what to think and what to say so kulusizi ma thina singahlala sithi thina silinde amakhiwa njengementalithi sayezitola kumbe silinde uhulumente njengesinye isikhalo engibhizi why ma ngi-addressa i-culture ukuthi hhayi bafowethu ne-culture yethu is too rich iyakwazi ukwenza ukuthi thina ngokwethu sithuthuke ezindaweni abantu bakomthakazi sisabalale ezizweni sizingcweki kuma-fields amaningi kakhulu some of our the best experts in the world baphuma esizweni sakithi bagcwele basabalele umhlaba kumele bathole ukuthi babe lokuyi-inspiration ukuthi baletha njani back that expertise zabo towards ukuthi i-future yesizwe ilonjani sonke ma singakucabanga ukuthi isizwe lesi mina eyami role ukusilungiselela i-40-50 generation yazo
lapho ekulungiseleni isizwe ungathi abantu bakhuthaza ukuthi bekwenze ngaphandle kwembadalo yini njengokuthi beletha ama-apps abo ukuthi kumbe ukudinga inkomo kumbe ukwenza kumbe kule mbadalo ngiyakwazi abalaleli abanye base becabanga ukuthi ngizatholani
is an open source technology. Mina ngomunye wabantu abasebenza kakhulu entweni yezi open source. I-open source kuyingama-contributions ayenziwa ngabantu abahlukahlukeneyo beyakha into ezuncedo emphakathini. Ungakha i-passion usually iyakwenza ukuthi inzuzo ingabi nzima ngoba ngeke uphilele inzuzo kodwa-ke ma usuthe wayithola i-opportunity yokuthi during your passion into leyo songayithengisela umphakathi ikuzuzise futhi lakho ku-right singakukhuthaza futhi ukuthi hhayi yenzani-ke ezilobe ezikwenza kule nhloso uma kwenziwe ngabantu bakithi bekwenzela bona ngaleyo ndlela uyabe usudlale indima eziningi empilweni yakho i-purpose emhlabeni ngoba ma ungaphilela kuphela ukugina inzuzo ikakhulu yemali nezinto zemhlabeni nxa thina esakhulela enkonzweni kuthiwa okomhlaba kuphelela khonapha emhlabeni angikhole ukuthi ungaba nebizo kusasa njengenkosi omzilikazi uyaphelela khonapha emalini zakho kuthi kusasa ikampani wena ma ungekho isokuphelile kodwa kutsho phela ukuthi ma unethuba lokwenza inzuzo ngesipho sakho ongasenzela ukukhulisa nokuthuthukisa isizwe ungakwenzi so when abantu bengafisa mpela ukudevelopha ama-apps bebaparticipate ekukhuliseni i-operating system edalwe ngesingebele kumele basondile bakwenze ku-open source community kukhona ama-paid for applications umuntu uyadevelopha into towards i-operating system ayenze ngesindebele kuhle kanjeya kodwa abe sesidayi eyami i-commercial version ma ufuna ukuyifaka lapho ku-operating system uzobhadala into engaba nabo abantu uma beyibona leyani into ingesidingo bazoyithenga vele ngoba yinto eyenziwayo vele ku-technology